Umhlanga odume kakhulu ngokusungula umuzi wezokulingiswa iAmakhosi Cultural Center engumlobi njalo lomqondisi wemidlalo eminingi aphinde abe ngumlondi wembali wethule ugwalo lwakhe emkhosini oyenzelwe enkundleni yeCity Hall koBulawayo. Lolu gwalo luveza izehlakalo ezithile ezembali yelizwe ezingakaze zilotshwe ngazo. Umhlanga wethule imbali kaMthwakazi echasisa ukuthi yena ngokwakhe wadabuka kuphi lokuthi isizwe sikaMthwakazi sona savela ngapi.
Ubala elithi uMthwakazi lithi ukuthi United Kingdom, ngama-kingdom azimisayo azimele wodwa ngaphansi komuntu oyedwa. Yikho umzilikazi wayengasonkosi lalilikhosi. Kulomehluko inkosi nekhosi. UQueen Elizabeth likhosi kasozinkosi. Ngokuthiwa United Kingdom ukhuluma ngama-kingdom, ama-Scots azimele wodwa, ama-Welsh azimele wodwa, ama-Irish likho kwesi ukuthi zalini.
Unkosazana Thubelihle Moyo oyamakhosi Cultural Center uthi imizamo yokuphawula imbali yesizwe iqakathekile kakhulu ekuyeni phambili kwabantu abatsha.
Ukuze ngibekwazi engiyakho, first I have to know my history. Even i-history yayibad eyayisenziwa ngabantu abadala kumbe yayigula. Njengabantu abasha kumele thina ukuze sibe kwazi ukuzithuthukisa as abantu abatsha kumele sibe kwazi ukuthi imbali sisuka ngapi, yikho sizabakwazi khona ukuthi njani siya ngapi. And nase sikhangela ibhuku imbali Mthwakazi wose kulezimpi ezalwayo but still kazikho emabhukwini. There are things amaNdebele azenzayo but azikho recognized, zingekho recognized zinjalo. Ngendlela ibhuku leli elibekwe ngayo lisitshengisa ukuthi liyani into ethi oral history, liyani abantu yoba singasikhangela i-history eningi ibhaliwe emabhukwini but ayikhethanga for every history. Ibhuku leli lifakile Mthwakazi wose.
Umnumzana Ben Moyo unobhala wezemfundo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association uthi lolu gwalo lungezelela umthombo wolwazi olumayelana lembali yelizwe njalo ivela kubanikazi bayo limbali.
Ugwalo lolu luqakathekile kimi ngoba lusinika imbali kaMthwakazi ekade ingalotshwanga kumbe lapho elotshwe khona elotshwe ngabanye abantu, ngoba imbali inhle ilotshwa ngabanikaziyo abayazi kahle kube yibo abayilandisayo ngokwazi kwabo. So ubaba Mhlanga lapha ungomunye wabantu abazayingezelela ukuthi umthombo esizawuthapha thina losapho lwethu bekuthaphe kubanikazi bayo ngokwazi kwabo, ngoba yonke into inhle ivela kubanikazi bayo.
Unkosikazi Dorothy Ndlovu wenhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration, inhlanganiso emanyanisa zonke inhlanganiso zikaMthwakazi ezibalisa ezokholo, ezombusazwe lezinye, uthi abantwana balakho ukufunda okuningi kuthi labadala ababengelalwazi bavuleke ingqondo mayelana ngembali zikaMthwakazi.
Ebhukwini lapha abantwana bazafunda okukhulu, kuningi abazakufunda abadala ngeke bafundise khona ekhaya. Okunye bebengakwazi kukhona bazokuthola, ngoba akusikho konke ongabakwazi ungumuntu, but ezinye izinto ezikhona lapha ebhukwini zizavula abantwana ingqondo ukuthi what happened sizesifike la, yindaba sila, yindaba vele kube lapho lento kuthiwa nguMthwakazi, yindaba kuze kube lezinto kunto kuze kube ngathi kukhona abantu abazonde ezinye inhlanga, ngoba abanye kusuke kube ngathi sokuyinzondo, kanti akufanelanga kube yinzondo, kufanele kube yikuthi bayafundisana. Thina okwenza sibe lapha kulontshi yebhuku, ibhuku lilontshwa kwaMthwakazi, lifundisa abantwana bakaMthwakazi ukuthi uMthwakazi uyini.
Omunye owake wasebenza lo Mhlanga, umnumzana Memory Kumbota, ubabaze kakhulu ukuzimisela kukaMhlanga ngemisebenzi ayenzayo lokuthi konke akwethulayo uyabe eqale wacwayisisa ngokujulileyo andubana aphakulele umphakathi imbono esekelwa liqiniso.
Sebenze lobaba uMhlanga kutheatre okwesikhathi eside kakhulu, as you know ukuthi yena vele nguyafound iMakhosi and thina sisibuya vele itheatre sifunde kuye. And uthe engidirector ubaba uMhlanga simfikele eMakhosi, one thing ekubamba ngobaba uMhlanga kuvuna ukuxoxa laye nje khuluma laye is the passion alayo ngento abeyithandile njenge-art, njenge-history nje wambona namhlanje is also uphakathi kwe-history. imbali yabantu azinta kuzo. And the one good thing about Umhlanga is passionate and is a very good communicator. Even Sebenzela in director ukudirect ukufundisa umkhono ukulalela. He is a very good communicator ngubaba o very passionate about into ayifunayo and well researched into zakhe.
Owacindezele lolugwalo umnumzana Thabo Siziba usichasisele okuningi ngalolugwalo. X6 Siziba obe ngumhlonishwa inkosana yamaXhosa aweZimbabwe umnumzana Mike Lloyd Jawe othethwe ngabaqoqe loluhlelo wabhodiswa ubulawayo wonke etshengiswa imbali ezathiwa zakhiwe ngabathathela abensundu ilizwe ngomnyaka ka-1893 ezigoqela isakhiwo sakoHedden and Sly iPioneer House kunye lophawu lukaCecil John Rhodes oluseCity Hall. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.